ngilalelama isiyiso lezinto besikhuzwa ngasemakhaya besingalalelama isiyiso lezinto besikhuzwa ngasemakhaya besingalalelama isiyiso lezinto besikhuzwa ngasemakhaya besingalalelama ayizangeke ngcenge impilo ngide ngcenge wena bengalalelama ayizangeke ngcenge impilo ngide ngcenge wena bengalalelama It's gege
Ay mina, yo fele chwaleni kwenze njani.